challenge enye sokusiba nayo sokusiba nabantu abazelela kwamanye ama city like outside Bulawayo abalandi kuzothenga isayizilimo zabo kungaba yimbambayila kungaba ngumumbu kungaba ngumbhida kungaba ngamakhabishi kungaba ngamamengo kungaba ngamadlanje ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana kuchinze izibi lezi kulidoti lo uba khona phofunyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ikakhulu bezethengisa nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo baphombe ku-create ama-dump sites ikakhulu emakhethi laphana sekuqansa nje vele ngingathi sekuqansa sekuthe sekuthatha uBulawayo yonke singakhangela ivini nasemo-hype laphana sikhangele sesisiye emakhethi sikhangele phose usiyafika ivini duze le-highlanders nyani abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhu kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party besitho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Kuyodala lama-programs awe-clean-up campaigns zama ukuklima uBulawayo. Siyaphatheka labo-minister of state umama uJudith Dlamini. Siyaphatheka labo-minister of tourism ubaba uNdlovu. But at the end of the day, kukhanya lokhu sidinga one indawo. Ngodaba lona lolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalungelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingasoze sanelise ukuthi siwugcine njengokusikube siwufeze njengoBulawayo ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bagwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. So isentisi singakhangela abantu laba bathengisa overnight nase besiyeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni. Abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babamba yilo kayithi idoti engalungelanga abantu and nxa esekuthelela idoti lwana uyahlala sithose amalanga engathathwanga kube nabanye abathengisa izithebo kube labanye abathengisa ini udoti wonke wona lwana usuka angabi medi kuhle kuwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesikufisa kakhulu lingananzelela kungathi i-market evuliweyo eNkulumane esifisa ukuthi ingabe abantu bayangafika beyefinyelele ukuthi bathengisele khona ngani. Utrying ukuthi sireduce inumber yabantu abathengisele edolobheni and sifanyelele ukuthi ngamalokithi sizame ukuthi sifast-track-e i-program esasinayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo singama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini than not e-CBD. So singenye nxa singaba namalokithi those angu-4 koBulawayo if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu abe maningi ngoba kathesi kunje sebechayisile. So kuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube nabantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe isanithi to uBulawayo wethu yena lowane wakudala.